Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Ngalithola njani mthozo muhle sizalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla ka 28 kumpalakazi 2017 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kugcotshwa abalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba and yeah
kodwa kulabanye abantu abathi akusoze kulethe lutho ebantwini beZimbabwe.
Mbona ngani akungeke kwathinta lutho ngoba belokhu belandela khonokho abangesithi kubeni bakulandele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Retired General Constantino Kuvea Chiwenga, lomnumzana Thembo Mohati, bagcotshwe okusemthethweni lamhla eState House eHarare, ukuba ngabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulabantu abaningi emkhosini wokugcotshwa kukaChiwenga lomhali ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Aba kumthethwa ndaba izihlobo zabo njalo leziphatha amandla kanye lezisebenzisi kahulumende. Unkosikazi Audrey Muhadi Chikoto ngomunye wezihlobo zikamnumzana Kembo Muhadi ezibukele egcotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli.
Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba and yeah ngimfisela inhlanhla emsebenzini wakhe omutsha.
Umnumzana Kembo Muhadi Jr. indodana kaMuhadi laye obekhona emkhosini lo lapho atshengise khona ukujabula okumangalisayo ngokugcotshwa ukayise okhangelelwe ukuthi uzasebenza kahle lo Mnangagwa.
Lokho kuyenzakala namhlanje ngithake kakhulu thabela ubaba the appointment le nde sithabe kakhulu singathi bese kulindile sazi kuyenzekayile kuphela kodwa kuright.
Unkosikazi Lisa Nsingo udadewabo kaMuhadi uthe ukukhethwa kukamne wabo ukuthi abe ngumsekeli kaMnangagwa sekuphakamise isigaba sakibo seBybridge esabelweni seMathebeleland South lapho uhlala khona abantu bohlobo lwesiVenda.
Ngizizwa ngithabile kakhulu ngoba lathi abantu besiVendeni siphakanyisiwe sibili namhla sizizwa silokuthokoza ukuthi iZimbabwe singabantu abarecognizewayo. So ngiyabonga kakhulu upresident wethu uEmmerson Mnangagwa othe wasibonela ukuthi isihlobo sethu laso siyasebenza kakhulu wabe sesinika indawo esifaneleyo. Ngiyabonga kakhulu.
Uthi abantu akumelanga bamangaliswe ukukhethwa kwesihlobo sakhe ukuthi sibe ngumsekeli kamongameli. Uthi kuningi abakhangelele ukuthi kuza kwenziwa nguMuhadi.
Bese kukhangelele ngoba isihlobo sethu ngumuntu oprincipled and uyasebenza ezimisele ukusebenza. So silethemba lokuthi angeke asilahlisa uzasebenza ngendlela abantu abakhangelele ngayo.
UChiwenga lomhadi bakhethwa nguMnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe kubandla elibusayo eleZANU PF ngeviki ephelileyo. Basebekhethwa okusemthethweni ukuthi bamsekele kuhulumende njengalokho kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngaphandle kwabantu abathe gwaqa eState House bekuleqembu labaculi beZimbabwe Republic Police Band elithokozise abantu njengenhlala yenza. 7 ngise Harare ngumevisi Gama.
Abasakhulayo edolobheni lakobulawayo bamukele ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi abasekeli bakamongameli eMasumnangagwa baza kwenza isimo sezomnotho siguquke njalo bathole imisebenzi. Kodwa abanye bathe akula nguquko ezabakhona eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabasakhulayo abaxoxe lomsakazo weStudio 7, unkosikazi Sichasisile Ndlovu, othe ulokudana kakhulu ngokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngoba kutshengisela ukuthi abesifazane kabanikwanga izikhundla eziphezulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kuyadanisa kakhulu ukuthi abasekeli bakamnangagwa ngabantu abakhanya bengelazwelo njalo abangahloniphi ilungelo likaZulu.
Ngilokudana esenzakalo esenzakala eZimbabwe esokuthi omama bangani babekwa eceleni abanakwa ukuthi labo befakwe ezikhundleni ezicakathekileyo, ezikhundleni ezilomutho embusweni welizwe. Kuyadangalisa lokho. Singananzelela ukuthi umama yinsika, umama nguye okwazi ukukhokhela okuhle even langekhaya. Nxa umama ingekho kuyakhanya ukuthi kuyanyikinyeka. Pho ilizwe lizaba yini lilikhokhelwa ngabo baba bodwa kungela lizwi elisofti lomama? Sinanzelela futhi ukuthi laba bonke abangenileyo ngabantu abalochuku, abantu abasuka ku-ami abangelazwelo. Pho nxa sokungasela muntu ongumama ozabe khuza ethi hayi mayuyu kuzaphetha ngani? Silokudana kakhulu njengabantu abatshatini.
Evumelana loNdlovu osakhulayo unkosikazi Martha Mathema uthe ukugcotshwa kwabo kutshengisa ukuthi umnankagwa kathandi ukusebenza labasakhulayo kanye labesifazana. Uthe sokusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa ngamasotsha.
Ukugcotshwa kwabo Vice President namuhla asikuboni kuyinto ezasitshintshela thina abatsha, ngoba ukuvele ukubusa kwakhe umnankagwa sekuhle kwasibonisa ukuthi kafakanga uZulu phakathi. Njengoba igcoba elinye lamabutho ukuthi libe ngu-vice president, lokho kutshengisela ukuthi vele uZulu wakakho phakathi ubusa amasosha, ngoba le cabinet yakhe le ayifakileyo kuhle kwatshengisela ukuthi kathandanga ukuthi asebenze labatsha, labo mama labo abakho phakathi kwelokhu ku-cabinet yakhe. Kuhle kusuke kube segcekeni kakhulu, ngoba sesibona vele kuzifananela lokuthi kubusa umgabe, akula tshintsho olukhona olwenzakaleleyo khathesi.
Omunye osakhulayo unkosikazi Sabelo Dube uthe ukugcotshwa kwabasekeli bakamnankagwa akusoze kuguqule lutho empilweni zabo, kodwa bakhangele ngamehlo abomvu ukuthi mhlawumbe bazathola imisebenzi ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Hopefully iZimbabwe yethu maybe ingatshintsha, sesingabaqakezela sibancume sesibonile ukuthi basiphatheleni. Thina just wait and see ukuthi impilo isiphatheleni as it unfolds. Awukabi lo mehluko from the old government ebesilayo, but we thank ubabumnankagwa for ukuzama la at least ukuthi asinike, sithole inkululeko, sithole lathi i-freedom elizweni lethu.
Umnumzana Nkosi Khona Ncube uvumelane loMathema loNdlovu esithi abasekeli laba ngabantu asebekhulile, njalo umcimbi wokugcotshwa kwabo yisenzo sokugcwalisa isisekelo sombuso, njalo abasoze balethe inguquko ngoba sebehluleka labanye babo ukubusa ilizwe leZimbabwe.
Lapha akula nguquko ezakuba khona, ngoba ngokubona kwethu lokhu yikugcwalisa isisekelo sombuso. Akula nguquko abazayiletha empilweni zethu, ngoba ngabantu abadala, asuye kubantu sibo bantu engathi bamele ontanga, ngabantu abavele bekhangele izinto ezelunga labo ezabantu abalingana labo kuphela. Thina abanjengabontanga akula nto abangasilethela yona.
Omunye njalo osakhulayo unkosikazi Rebecca Nyoni uthe uyajabula ngokugcotshwa kwabasekeli laba, ethi besekuthethe isikhathi eside ukuthi kube labakhokheli abazalungisa ilizwe leZimbabwe abasakhulayo bathole imisebenzi.
lava VP abafakiwe sibona be right kakhulu ngoba ngalwa itwezwa kudala ngapha vele Zimbabwe ethi inhle kakhulu sithi congratulations sesikwazi ukuthi wonke umuntu walamsebenzi sezayithola ngabantu sibile esibathembile ukuthi laba bayakwazi ukuthi khona berule iZimbabwe ethu kuhle iZimbabwe ethu sibuyela up to right position kwekuzayidluke uthine bathi kuyabe sokwedlula 37 years siyabonga kakhulu ngokwezile siyabonga nathuba pomnangagwa ukusikhethela o-VP or abaresponsible yelizwe lethu siyabonga
u-retired general Constantino Gouveia Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati bakhethwe ngeviki ephelileyo kulandela ukususwa kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngumnangagwa owancediswa libutho leZimbabwe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sixoxele owaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Nkiwane ngokuza kwenziwa ngabasekeli bakamnangagwa umnumzana Kembo Mohati lo General Chiwenga. Zwanini ukuthi utheni?
Sekhona ukuthi asikhangeli o-vice president bodwa. Mina umbono wami nje ukukhangela i-system yonke nje ekhona kathesi ukuthi izasenzelani njengezisebenzi kumbe njengabantu beZimbabwe. But mina ngokubona kwami mbona ngani akungeke kwathinta lutho ngoba belokhu belandela khonokho ababesithi kubele bakulandele ngaphandle kokuthi bangadinga ukuthi basebenze labanye nje bakhangele iZimbabwe yonke njengeZimbabwe njengamaZimbabweans ukuthi kumele sisebenze sisonke sindawonye sikhangele ukuthi kanti okasihluphayo size silokhu lapho esikhona kathesi kuyini yena kumele kulungisise.
Ye, siyabona lokuthi kulo mnumzana Kembo Mohati uvela khona ngale Beitbridge. So ungazukhangeleke ukuthi kambe angaphathelane abantu besabelo seMatabeleland.
Uthi bonke ikhona ukuthi babekhangele umuntu weMatabeleland. Mina kini njengombono wami ngona ngani isimboli igripu zentehlelo. Akuna nto esingayikhangela sesithi nanga umuntu eMatabeleland. Sizazi lathi lokhu nalokhu nalokhu ngenxa yokuthi uvela eMatabeleland. Udubona khona ukuthi basebenza ezesystem kanti yabandawo ezalibhekwa. Ikuthi basebenza kuyisystem and balombono wabo bodwa abawusebenzisayo and lokuthi bazahamba njani. Imidukesela lokhu ukuthi ngikhangele uma hade udwa siphathela something noma ivela kithi eMatabeleland. Hambona.
So ke kodwa nxa sikhangela ke ama-factors siyakwazi ukuthi wawungumgcini sihlalo weZCTU ubona zani bazazama yini ukuthi bakuvuselele ama-factors ingakhulu kobulawayo lapho ngani kubhidlike khona kakhulu.
Uyazi kathesi sesi asisenathemba sesidine ngokukhuluma bekunesithembisa kade basithembisa ukuthi hayi kathesi ama-factors akobulawayo hayi kuza kuba lokhu nalokhu kuzalunga kade siwa and abantu yazi ukuthi bona khona ukuthi abantu abathembisa nje ukuthi kuza kuba lokhu nalokhu. Abantu abakufunayo ukuthi babone sikile kusenzakala lokhu abakuthembisayo. Hayi abantu babeloko esithembisa nje akuthembisa kube kungela lutho. And kathe sifika umuntu weZimbabwe wonke nje fika avela se we are hopeless.
Lo ngumnumzana George Nkiwane owayengumgcini sihlalo weZCTU. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZanu PF.
Uqadeleke kakhulu okumele kusuzise ukuthi bona abasekeli bakamongameli umsebenzi wabo kahle kahle yikuphathisa umongameli ey'nhlelweni zikahulumende ngendlela umongameli abe uhlele ngakho. Ngakho-ke nxa sebefakiwe bengiyana kumele uqade sobantu bazakale ukubana balaphana befakiwe ukuthi bancedise umongameli njalo-ke kumele bathele iziqondiso zonke zivela kumongameli ukuze kungaphindi kube futhi nemisindo lokungazwanani okungadala futhi ukubana kube lokudabukana phakathi kwebandla plus phakathi kwebahulumende. So mina ngibona ngantu into eqinezona bebe ngabantu abazazifaka ehlelweni lobe lufakwe ngena lo obafakileyo esikhundleni leso abakiso sona.
Ye, siyabona njalo ukuthi umnumzana Mohati uvela kwele Beitbridge. So ke nxa ivela khona ngale uvela kuloko okuthiwa ngesilungu i-minority tribe. So ke esigabeni seMatabeleland South
kumbe ngithi emathebelendi jikelele ubona uzayenzelana abantu
so kumele abakhokheli bafunde ukubana bona ingubo idonselwa kwelabo icele ungena udonsa ingubo kwelabo icele uyavuka utshazwa ngumqhando ngendlela emangalisayo andabona abanye abakhokheli abavela kwezinye izigaba lapho abavela khona uyabona iindawo zabo zithuthukile imakhando kayisiko ukuthi una is by design kodwa-ke kusuka kwaphana yokuthini umuntu uyabesebenzela ekhaya ngakho-ke kuqakathekile ukuthi unalathi abakhokheli bethu nxa bengena ezikhundleni lezi bakuzwisise njalo bakunanzelele ukubana bonke abanye abakhokheli ababusa labo baneziqinti labo abavela khona ngakho-ke abasoze bacabanga indawo engaso yabo bacabanga indawo eyabo so kuqakathekile kubona nxa bengena ubaba uMuhadi simtshele ihlombe simbisele inhlandla enkulu kodwa sithi kona kahle akhumbule ekhaya sibili adonsele ekhaya sibone sokunemigwaqo emakhaya sokuna amagesi sokunedevelopment yonke into siyayifuna khonapha emathebelelweni kodwa kusuka ekuthini kona bona labo ababephezulu ngale kumele besebenzele ekhaya kumele usebenzele ekhaya akula muntu ozabancedisa kubona
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba mpophoma edala lephalamende ekubandla lezanu PF obekhuluma leStudio 7 eseHarare. Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Nidam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo lezisekhaya zidlale usuku lwekhisimusi ngendlela ezitshiyeneyo kulabanye abathi bagide baphose baqamuka amazwani. Ake sizwe ukuthi inkosazana zasiza Jamela, umnumzana Andrew Spanda lomnumzana Ishmael Hlabangane baludlale njani usuku lwekhisimusi.
Mina ngisegoli ngisenotlif ngithanda ukubingelela abazali bam abasekhaya echolotsho komathe ngithi mabaphile noma nje bengingekho nje kodwa ke bengivale nje isimo somsebenzi bengisebenza isikhathi sokuthi ngize ekhaya sazange ngiyithole ngibasifela impilo ende lapho.
So ke kodwa uyidlale njani ikhisimusi ikhona ngapha?
Yo ngidlaleka ibimnandi kakhulu benginefamily yami ekudala ngayigcina yabo esihlangene nje nge-25 nje kumnandi kakhulu. Sekugcina ke ngithi sengathi singangena ku-2018 kungenangozi siziphathe kahle sihloniphe nemithetho yemigaqo.
Okwamanje ngaze ngikhangela silobaba u-Andrew Spanda ecingweni.
Ngiyabonga baba uDube, ngibingelela wena kuqala.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ngibingelele abantu bami uVusa, uMeloti, uHopu, uNtando, lo mama wabo osephoswa eBotswana eHavron, mina ngilapha eLeicester, eLondon. Hayi, at least hayi ngekhisimusi isinosi isiqolele bekukuhle kakhulu.
Oh yebo phela. So ke ubona njani umnyaka ozayo?
Ngibona ngathi kuzoba lo tshintsho. Ngingazi kumhlawumbe le ndoda le into ezikhuluma izobuya ijikise ngoba ama-politicians bonke nje ngabantu abajwayele ukungafezi izithembiso.
Thoka Ismail Hlabangane, sabona mfowethu.
Basuke njani?
Ngiphile kakhulu, uyazwela lapha usamama uyadinda.
Ah, ngimlalela usamama ngize ngihleke khona. Ikhisimo sizidlale kahle, akuzange kube khona okubi. Nyake nozayo dube ngathi nje kuyathembisa sesiya ngesimeni sakithi khona ngale khaya, singazi njalo.
Yes, Rwanda basicelile sibili abantu ukuthi lisibhalele khona pa ke ku Facebook ye VOA Ndebele. Lithi ukuthi likubona njani khona okwenzakala eZimbabwe nxa sikhangela ngama Vice President omabili abasekeli baka Mongameli. Ye, abanye benilibhalile sibili lisitshela ukuthi likubona njani. So siyabona lapha kulo jaha okuthiwa nguNtini, Sabelo Ntini. Ngokubhala kwakho uthe kukhanya ngazani ababili laba sebahlala kakhulu kuhulumende. Ngakho asibone ukuthi bangasenzelani. So ke sifisa ukuthi nga kungeniswe abantu abatsha kwenza ukuthi sibone ukuthi ilizwe liyangaphela eZimbabwe. Ye, sikakubona khonokho. Kuzobuya lo munye futhi obhalileyo lapha uthi uJoseph. Joseph Nkiwane. Joseph Nkiwane uthi ya, mina ngokubona kwami sibili Dube ngibona ngazani kuhle kakhulu khona okwenziweyo ngoba sesilabasekeli abatsha obabesekela umnumzane uRobert Mugabe wawusuka esikhundleni sebasuswa sibili. So siyathaba kakhulu ngakhonoko. Ye, so lisibhalele khathesi khonapha ke fake inombolo zenu kwezithi sigqoke siya phambilini. Mbone futhi ukuthi abanye ababhalileyo ngobani kulo mnumzana uthi mbone ifoni phela kwesinye isikhathi azivuleki kuhle. Umenzi kaThebe uthi abakhethelwanga thina bazikhethelana bona bodwa kwezithi basuthe. Siyakwazi sikhuphela ngabantu abathanda ukudla. Ye, kuzobuya ke uNhlanhla Sibanda ukuthi akulanto abazayenza abantu laba. Siyakwazi ukuthi babhiliza ilizwe leZimbabwe okwesikhathi eside. Njalo sibone ngazani basihlupha kakhulu, bayakhathaza laba bantu asazi ukuthi bagcina ngaphi ngento zabo zeneza. Kuzobuya ke uCharles lawo sibili ubhalesi kakhulu lapha mfowethu ukuthi hayi bantu labo ngazani kungani akulanto abangasenzela yona. Ubhalela ngesikhiwa sibili wathi they are very useless. Xa ebhala njalo uthi abalancedo kabona ukuthi bangancedani ilizwe leZimbabwe. Siyakuzwa kakhulu khona ngapho ke kube sithi pho ke osekuhome affairs mbani osekuhome affairs mfowethu umnumzana Obert Mpofu kunjalo ke mfowethu. Kuzebuya ke uJembu Mshana uthi ayikho into ke ezayenzakala kwele Zimbabwe singazi ukuthi kambe kuya ngathi konke khonoko ilizwe lethu asikwazi ukuthi liyagcina ngani. Kuzobuya uprivilege Sandawana Mujere uthi uKembo Mohati kumele alungise indaba zaseborder njengoba engumuntu waseBybridge. Nxa ulalele khonapho ke tukishe Kembo Mohati uyazwa lapho uprivilege Sandawana uthi hey baba lungisa phela iBybridge khonapho, iBybridge ungazana imanga kuhle. So ke ufake lawo isikhonkwane nxa usenelisa ukufaka isikhonkwane kunakale ngeBybridge border post mnumzana Mohati. Kuzobuya ke umlosi Nto uthi abantu laba abakhethwanga yithi vele ayibumbulu kuphela. UJustice Maphosa la uthi lobu yibumbulu yibe singavunyiwe inkosi sithi asifuni ibumbulu. Ye, siyabuza kahle sizokuthiwa ke sisilo baba lapha esicingweni sizo ukuthi sisilo bani. Kunjani mnumzana?
Ngikhona kanjani futhi?
Ngiyaphila kakhulu. Nilobani?
U-Andrew Baloyo okhulumayo.
Oh Andrew, ifoni kathi siqhumekile laphana. Ye, so wena ukukhethwa ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli uKembo Mohati lo general retired general Constantino Chiwenga ukubona njani kunokho?
Yazi mina mboni kule nkinga kahle kahle uma ukuthi bazaletha utshintshe yabona ngoba njengamanje uma ukuthi bona bazavumelana ukuthi abelungu bebuye kukhutshe nale nto yokuthi abelungu bebengu i-51% lathi beyithatha kumakhampani yabona. So mbona kuya kungcono kakhulu.
So
abantwana basekhaya ma bengathola umsebenzi ke besebenza ngoba njengamanje ungabona ama-accident ayenzakala from eJohannesburg kusiya ekhaya ngabantu ababuya ngokuhlupheka bonke laba bezodinga nje ukudla ngayo.
Ye, kodwa nxa sukhangeleke uKhembo Mwadi uvela eBhayibhile eBritain kula ngale. So ubona ngazani angakwethulela abantu esigabeni sakhe kuzobuya isabelo seMathebeleni South, kuzobuya lezinye izabelo ezeMathebeleni leNkabazwe, kuyini?
Manje kusase early kakhulu ukuthi sikujaje, but ilokhu vele iMathebeleni because omnangagwa laba bamosha kakhulu, ambona ukuthi indawo abazayikhohlwa masinyane, indawo abazasala ngokuyivusa le bezama ukuvala iindaba zabo leziya. Uyabona? Ambona ukuthi into abazayikhohlwa ilokhu vele ngale eMashonaland yebo bazakwenza, kodwa bayakwazi ukuthi ngapha asizange sithole i-development because into zonke lezi esinazo into ezatshiywa ngusilete kutesi. So bazazama ukugijimisa ukuvala ihlazo lolukhona kuqala.
Ye, kodwa yena uKhembo ngokwakhe uMohadi ubona ngani ngenzelana abantu beBhayibhile?
Eish, iBhayibhile ngoba inendlala engaka, angazi khona kuyakufuna ukuthi evule amabhizinesi abantu besebenza kuthela ngoba indawo evuma amabhizinesi futhi, uyabona.
Yeah, so wena ke yeah kubeka baba kubeka
hayi ungabuzi
wena ke isifiso sakho sibili ukuthi ongathi abasekeli laba bangakwenzela khona kuyini?
Uyabona mase ngikhuluma nayo umongameli uvuleke nje imisebenzi ilizwe lonke, hayi khona ukuthi njani, uyabona, ngoba into zobandlululo yizo ezabula leZimbabwe kakhulu. So uma bengavulela abantu imisebenzi nezikolo at least amalokhu zenu eschool fees zizame ukwehla, kube nemisebenzi.
Kodwa sibili nxa uzifaka sibili emnakanweni wakho sibili ukhumbula la kudala ukuthi kwakuhamba njani, ubonani kungabuyela sibili iZimbabwe ibe njalo nxa kule nkokheli enje?
Eish, mina mbona ngani kuzabuyela ngoba njengamanje iMDC la yambona lapho yakhona ngendlela ekhankasa ngakhona, hayi akula lapho ngibona siyakhona. So laba nje manje ngakhokhela kahle, hayi izinto zizabuyela impela lapho esasikhona.
Yebo phela, hayi sibongile kakhulu ukuthi ungena ehlelweni mfowethu ungathina kusasa.
Hayi ngibongile kakhulu.
Yes, ngibonga kakhulu ke Andrew khonapha ke kade iphosta lakhe lawo emlaleli. Fosela kuphinda ubhale khonapha ke uFacebook uthi ukuthi wena ufisa ukuthi abasekeli bakamongameli lo mongameli nangakwa nakwenzeleni. So ngizokuthiwa silophile lapha ecingweni. Baba Phiri kunjani?
Ngiyaphila baba Phiri.
Ngiyaphila kakhulu, ibizo mbani?
UFacebook.
Yeah, FacePhiri, akutsho phela ukuthi abasekeli bakamongameli nangakwa lapha ngikhuluma ngoKhembo Mwadi lo general retired general uChiwenga bazayenzelana abantu beZimbabwe.
Ya hayi uma bengakwanisa ukuthi bathuthukisele ilizwe liye phambili ngempumelelo kungaba kuhle.
Kodwa ubona ngazani bangakwenza yini mfowethu?
Ya sebengakwenza if uma bengazange babuya ngendlela yokuthi bona bangcindezele abantu.
Wena ufisani ukuthi bakwenzeleni wona ngokwakho sibili ungakubamba lapho ukuthi nakwe mina ngibona ukuthi bangakukhipha sibili kuphuma eshuti yikuphi?
Ya siyaphisa i-development emakhaya, imigwaqo sinayo, yonke into asinayo, naphana amanzi ahlupha. So sethiba impumelelo ukuthi bekhona
ezikolo
zethu namakliniki.
Ye ekhaya kungaphi kwankhona?
Esigodini lapha.
Oye ungathi esigodini ufuna ukuthi uKhembo alenzelele kumbe umongameli lo msekelo wakhe omunye?
Hayi funa sithukisele indawo yethu yake yesu sigodini, namagetsi esinawo laphana ahlupha kanjalo nje.
Ye siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Best Phiri uthe ungaphi kwankhona khona?
Se ipro iJohannesburg.
Ubone ke ubona amajita khonapho, sibongele kakhulu baba.
Hayi siyabonga bo.
Ye baba Phiri. Ye uPhiri ephuma khonapho siyabona ke uGary Thwala Jackson uthi sabona gifts labanye. Yebo mfo kaThwala asazithunjani khonapho. Ruben Ndlovu la uthi ya sengikhona Dube. Ngiyakubona Ruben Sibili. Ruben siyathaba ukuthi kuba khona suku zonke. Kuzobuya ke lo Jeremiah Mtsikiti uyabhala lapho ukuthi Zimbabwe should not fight ama-leaders ukuthi sokuliwa insuku zonke. Uthi hayi ubebhale ngesikhiwa Sibili. Uthi kumele kulibuze phela ukuthi inkokheli yenu ingalenzelani. So yikho yena akufuna ukuthi likwenze khonokho. Kodwa ke isikhathi sesidliwe kumangoye ke singakehlukani. Nazi indaba ebezikhokhela ke namhlanje. Kugcotshwa abasekeli bakamongameli emazomnangagwa eHarare. Kodwa kula abanye abantu abathi abasekeli laba ababalisa umnumzana Khembo Mwadi, Lord Retired General Chiwenga kaba soze bayiguqule okwenziwa elizweni leZimbabwe. Silugqiba lapha ke udaba uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Gibbs Dube, kodwa ndingakhohlwa ukuthi kulezinye inhlelo ezilandelayo ngo-7 sabesidinda kuzobuya ke olive konke lokho sengilivalisa khona manje.